Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 12 kuLwezi 2019 ngutungameli Nkomo. Endabeni zethu namhlanje
akusisa ngathi khona kuvele ngavele siyahamba uyakulahla lokho adoptive $50 vele akulali imali yakuphuma plastic abesidala ngeengqondo zethu mnangako sifuna sibuyele back lapha asivalise khona singathengisi into zethu ngeyusa lebele rani
kutsho nekule ndwendwe ezinde emadolobheni amakhulu agoqela eHarare lakobulawayo abantu bedinga imali entsha
into thina esikhala ngayo yokuthi imali le izabe itholakala yini kumbe izabe izifananela layena le yathi khona iphone note evele ingatholakala and ezinye izinto esikhala ngazo thina ngezokuthi imali le izayehlisa intengo yini yamagrocery esiwathengayo lawo emashopu kumbe kuzabe kuzifananela.
Uzolo wamukela imali le ngembono etshiyeneyo. Kufe abantu abayisithupha emwenezi lamuhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade beyigadile incikilane leroli enkulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kutsho nekule ndwendwe ezinde emadolobheni amakhulu agoqela eHarare lakobulawayo abantu bedinga imali entsha ethulwe nguhulumende izolo. Imali le $2 yelitshe, $2 yephepha kanye le $5 yephepha. Lanxa abanye beyitholile, abanye bathi kabayitholanga yonke imali ekade beyikhangelele ngoba kusale migoqo ekuthini umuntu angathatha malini ebhanga. Kubika intatheli izindaba yethu uBathabile Masuku.
Izakhamuzi zakobulawayo seziveze ukungamthembi uhulumende kuzithembiso zakhe zokuthi ukwethula kwemali entsha kuzahle kuluqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 kobulawayo luveze ukuba balutshwane abayitholileyo imali le emabhanga. Unkosikazi Alice Zulu, ongusomabhizimusi, uthi yena okwakhathesi kakayamukeli imali entsha ngoba engazi isilinganiso sayo nxa iqathaniswa ledola leMelika.
Thina imali le asikayibone kokuqala, okwesibili asila confidence layo ngoba asikwazi vele ukuthi iyangaphi vela ngaphi irate zabime njani. So ngokunjalo asikagaini that confidence in using it. So mina njengomuntu okubusiness okwakhathesi angeke ngayithathe loba umuntu elayo ngoba angikabi kwasithi isebenza njani.
Unkosikazi Siphiwe Ncube oyisakhamuzi sakobulawayo uthi bona abasela themba kumali entsha ngoba intengo yempahla isuke yaqonga.
Hayi, ngoba izinto zise zakhwela lapha imali nale ingakabuyi vele akusisa ngathi khona kuvele ngavele siyahamba uyakulahla lokho adoptive $50 vele akulali imali yakuphuma plastic abesidala ngeengqondo zethu mnangako sifuna sibuyele back lapha asivalise khona singathengisi into zethu ngeyusa lebele rand ngoba into lezi esizithengisayo lapha sizithenga ngamarandi ngamayusa then ena lokho lethi ama-plastic imali nale izabe i-1:1 yini kumbe vele yayenza irandi lezi liyeyusa likhwele impilo zethu zihluphekela lapha.
Umnumzana Bukhosi Ndlovu esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi imali kayikho emabhanga kodwa isimanga yokuthi osiphatheleni bebelayo kusukela ngesonto.
Akula mali entsha lapha emabhenki, mina lamuhla ngiyiswele ngitsho lamabhondi wonalo esiwajwayele kodwa into esiyisimanga yikuthi osiphatheleni baqale ukuba layo ngesandla kodwa nxa siyidinga emabhenki kuthiwa akula mali. Mina ngoba ngibona engani uhulumende lo uzelana labo siphathelene. Kulusizi ukuthi nje abantu ngoba yithi esihlangana loduko lonke abaphezulu abakwazi ukuthi izinto zimi njani kithi. Ukuze udle kudinga i-cash, nxa ungelayo uthenga nge-double price yesho sithwele nzima.
Unkosikazi Sihle Dube uthi kweyakhe ibhanga eyeCaps kube labambalwa abathole imali entsha.
Mina ngivukele ebhenki lamuhla ngisithi kumbe ngizayithola i-cash, kodwa ngikhuluma nje ngibuyele i-HR. Lamuhla baphe amakhadi bagcina ngo-number 50 kuphela. Yiwe sabone bephuma lama $2 amasha. Thina abanye siyiswele ukuthiwe kusasa. Kuyadanisa sibili lokhu ngoba ukuthi uhulumende yathi usekhiphe imali kodwa still ama-shortages lokhu ekhona. Mina ngibona engani umthuli sehlulekile. Zakho okwanisayo ngoba eqinisweni impilo isinzima yithi lapha.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi okwakhathesi abakamukeli le imali ngoba bengazi ukuthi isilinganiso sayo le mali yangaphandle simi njani. Abantu bathi indwendwe ezitshone zisemabhanga ziveza ukuthi akula mali efakiweyo, ukusilela kwemali kuqhubekela phambili. Imali yeZimbabwe yilokhu isiwa isisindo nxa iqathaniswa ledola leMelika. Okwalamhla idola elilodwa leMelika lithewa ngamadola angamatshumi amabili lambili aweZimbabwe, i-$22. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uzulu edolobheni leHarare wamukele ngemibono ehlukeneyo imali entsha le iyona ebitholakala kweminye imitshina yama-ATM ngemva kwesikhathi eside limitshina ingasebenzi. Kodwa abanye bathi kabalaqiniso lokuthi lokhu kuzaqhubeka okwesikhathi eside. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Uhulumende wethule imali yamaphepha entsha yamadola amabili $2, amahlanu $5, leyamatshe yamadola amabili $2. Ibhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe RBZ lethule njalo isinqumo sokuthi amabhanga aphe abantu amadola angamakhulu amathathu $300 ngeviki. Lokhu kuza ngemva kokubantu abaningi bebesebethwele nzima ukuthola imali emabhanga sebeyithenga ezitaladeni lapho ethengwa ngentengo ephezulu kakhulu kubosiphatheleni. Omunye wabamukeleli imali ngenjabulo ngumnumzana Tafaza Chikandiwa, kodwa esithi kumele imali itholakale izikhathi zonke njalo intengo yempahla yehliswe ezitolo.
Kodwa into thina esikhala ngayo ngeyokuthi imali le izabe itholakala yini kumbe izabe izifananela layena le yathi khona ekhona nothi evele ingatholakali. And ezinye izinto esikhala ngazo thina ngezokuthi imali le izayehlisa intengo yini yamagrosari esiwathengayo lawo yamashopu kumbe kuzabe kuzifananela.
Kodwa abanye abafana nomnumzana Takawira Kobetsayi bathi akusoze kusize ngalutho ukufaka imali entsha emabhanga ngoba abantu abaningi eZimbabwe bengasebenzisa amabhanga.
Leli nyathelethelwe nguhulumende lokubisa izimali ezintsha mbone kule ncedo endubeni zethu esilazo njengelizwe, ngoba wathi nxa sikhangelisisa kuhle kahle abantu abaningi bakwi-informal sector njalo abantu yabalathemba lokufaka izimali zabo emabhankeni. So ngangokuthi bona imali zonke lezi umphakathi uzayithatha, njalo i-system le abahlezi beyi-createle bona ukuthi abantu bazabelokhu bethenga imali ayisoze ime ibhanki ezasala ingelamali futhi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Marshall Bwanya, yena othi imali izaphanga yehle isisindo sayo ngenxa yokuba ilizwe lingela elikulimayo loba elilungisayo ukuthengiswa kwamanye amazwe okungaletha imali yakwamanye amazwe elizweni.
Imali entsha isikhona sibile emabhanga, but imali le entsha esikhona emabhanga asilathemba layo, asila confidence, asila trust layo, ngoba i-currency le ilokhu idliwa yi-inflation, ayithengi. So kusobala ukuthi uhulumende imali le ayifakileyo akula nto izanceda ngayo ukuthi iqede i-inflation, ngoba at the end of the day kuzasikhola imali eningi engathengiwe ebefuna ukuthenga ama-goods amalutshwana.
Kodwa unkosikazi Nomsa Phiri uthi okunganceda le Zimbabwe ukusebenzisa imali yakwele Melika ngoba le entsha uyiguqula nje umbala.
Izimdola le ebuyileyo thina kasilandaba layo ngoba vele izaluza ivalue ngesikhathi esincane. Thina esikufunayo ukuthi imali zethu esizifolayo zibe equivalent to i-US dollar, ngoba vela kuncede lutho lokhu
kuzanceda just for a short time kodwa kusiyaphela amaviki amabili siyaphambili seze sibuyelile lapho esikhona so vele akusincedile.
Imali entsha le kayihlukananga kakhulu lehlobo lwe-bond note evele ikhona. Eyamadola amabili i-$2 ilombala oluhlaza ibhalwe Zimbabwean dollar, kuthi eyamadola amahlanu i-$5 ibomvu njengevele ikhona. Ibhanga le-RBZ laziwe ukuba liza kwethula amadola afika i-billion enyangeni ezintathu ezilandelayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Kufe abantu abayisithupha emwenezi namuhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade beyigadile inqikilane leroli enkulu. Iphephandaba leHerald lithi ingozi le yenzakala le ebholohweni lesosonye emgwaqweni osuka eMaswingo usiya eBaitbridge. Lithi njalo bonke ababhubhileyo bebesekhombini ebivela eChiredzi. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iphephandaba leli ukuthi basacwayisisa lolu daba. Inani labodokotela asebexotshiwe ngohulumende besetheswa icala lokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho seliqongile lisuka ku-211 laya ku-286. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ngemva komhlangano wedale lekhabinethi eHarare namuhla ukuthi kuliviki baxotshe odokotela abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Wengeze wathi ukuthonisiswa kwabanye odokotela ngecala elifanayo kusaqhubeka. Lanxa kunjalo unkosikazi Mutswangwa uthe uhulumende usazimisele ukukhulumisana labodokotela njalo uthe bazahlangana labo ngolwesine. Odokotela sebelinyanga ezimbili bekhalale umsebenzi besithi kabalamali yokugada amabhasi lamakhombi ngoba iholo labo liphansi kakhulu.
Yebo, 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 mtswaka komuhle, Zimbabwe omuhle, okhulumayo ngu-Mike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngenkohlakalo kwele Zimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathi engena esikhundleni, wathi uzalwisana lobukhohlakali obumemetheka eZimbabwe. Kambe uyakwenza lokhu na? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12 2465 0318. Lakho njalo ukusixhuma enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eyeFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Mthokozo omuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulabantu abalithiyomi lasithupha abafileyo engozini yokungqikilana kwezitimela ezimbili kwele Bangladesh lamhlanje emadabukakusa. Isitimela ebesisuka edolobheni leTena Nishita silubhekise esigodlweni salelo lizwe iDhaka sibikwa singqikilanele besiqonde edolobheni leChittagong. Sisuka eDhaka. kubikwa kulimele kakubi abantu abangamashumi amane abasiwe esibhedlela. Ibutho lakwele Israel lihlasele isigaba seGaza Strip kwele Palestine ngezikhali zama-rockets kwabulawa umkhokheli webutho le-Islamic Jihad uBaha Abu el-Ata okuhle kwafa lo mkakhe labantwana. Inhloko kahulumende uBenjamin Netanyahu uthi bakwenze lokhu ngoba nguye obethuma amalwecatsha ukuhlasela ele Israel. Kuhlandla eliphathelane lesimo somnotho lamhlanje sizweni ukuthi intathelizindaba yethu uSithandekile Mhlanga usiphatheleni.
Kulandela ukwethulwa kwemali entsha namuhla elizweni ekhangelelwe ukusebenza ndawonye levele ikhona eyama-bond notes, abanye bathi kuyadanisa ukuthi uhlelo lolu aluqoqwanga ngemfanelo njengoba abanye belokhu bengakayifinyeleli limali kukanti ingabonakali yonke. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu uthi lanxa imali le engayibonanga eGwanda bayimelele ngabomvu.
Isidibethi inika 50-50 bond yiyo abade bethole imali but imali entsha sibili hayi bengakaphumi. I think izafika inxenye basayikhipha kancane kancane asazi njengoba enyangona ngani yabuyela yayiphinte wrong. Bengarealiza iphepha abalisebenzisa ukwenza imali le entsha it's like liphepha elalivele likhona lama-bond note leya so bekucitshwa ukuthi i-bond note besokubhalwa dollar. As isifiso sokuthi ibe khona silaso sibili because izinto azithengeki honestly ngabe uyothenga ngekho cash you buy it almost a 1.5 the price omele ubhadale ngayo. So maybe ngakuya nale imali kuzake ukuthi isiyembi njani abantu bekele ukudubeka ogogo balala emalayinini kahle sizukulinje bazakwenzani. Nxa igo ikhona imali le ayidistribute very quickly bangangabi into yeHarare kuphela lathi ngapha siyithole emathawani amancane abantu basizakale.
Kodwa uthi uhlupho yikuthi abanye abasoze bayibuyisele emabhanga limali ngenxa yezizathu eziningi.
Lanxa izabuyela kusekhelesini izathatha isikhathi sikulokuzwayo okanti sibangaqala bayibutha abantu beyibeke ezikhwameni bengayibisele emabhenki labo siphatheleni bona laba bazayibutha because i-foreign currency lokhu iningi ezandleni zabantu. So as long i-foreign currency lokhu ikhona ezandleni zabantu osiphatheleni bayabamba yonke imali yena le kweze fike bebetshintsha la labantu abantu abatshintshanisa imali. So kuzathatha isikhathi lanxa ukuthi izaqalisa ukubuyela ku-banking system. Asazi nxa except ngayo bahle bayikhipha yonke kade beyikhuluma but ngayingene yonke kawani bekuyahle kubulale i-value yayo futhi imali yangkhona.
Unkosazana Dorcas Sibanda okukomiti yedale lephalamende ebona ngenhlelo zemali e-budget, finance and economic development uthi lanxa beyake becubungule udaba lokusilela kwemali elizweni kuleli dale akulazinqumo ezimqoka ezethulwa ngabaphathintambo bakahulumende.
Thina siyaxoxa labo sibilisa babiza obeministry but mina lapha sengikhuluma ngengudorcas Sibanda ukuthi noma ngibalalele into ekhona la babe bexhamanda into emeliyenzakale ukuthi kumele sibe le domestic product esizabe siyithengisa sikwanisa ukuthi i-currency yethu thina ihlale iqinile. Silane silakho thina amapulazi sathatha sitshona sigamula inkuni sithengisa inkuni inkuni zizasinikani. Asilini asila product ekhanya esiyenzayo ama-diamond lawo aphonga uphuma ngasese sikwazi ukuthi ahamba ngapha athengisele ubani. Singaze siprinte amaphepha nalawo abe ngamaswaka lamaswaka aba ngamagqibhagqibha ngakuthi sincede ngalutho. Singaze sibabize uminista babuye ugcina ubona ukuthi lo minister sivele sesigugisele indlebe ngoba into ayikhulumayo uyaxhamda ubhale phansi ungaze ubhale phansi ama trillion wena esiphaleni selizwe ulani ngalalutho esiphaleni selizwe angasitshengisa khona ukuthi mhlawumbe sile golide kumbe silani njengeZimbabwe sile mali leyana esifake eceleni ukuthi singaba lama kuthiwa ngama disaster siyakwanisa ukuthi sizincede kasilayo leyo mali sikubonile kusenzakala ngale ethi mani kube le disaster bese sicela kwabanye amazwe sicela kufana lobaba ohlala nje emzini wakhe engalalutho nxa unkosikazi sefuna ukuyabeletha seqalisa ukucela obaba bemisidido ukuthi ngale yamphathisa bakithi ngikwanisa ukuthi ngamanapukeni usuxoxela abanye ukuthi unkosikazi wakho kala maternity kala mali yokuthenga ama-sanitary pad wena uyenzeni njengobaba womzini khonapho ukuthi ulungiselele isiphala sakho ukwenzela ukuthi abantu abakho behlale belakho konke okufanele.
Lokho kwenzakala umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube ekhangelele ukwethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali ole budget ngolwesine. Usomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe usinika umbono wakhe ngalolu daba.
Kuvele kukani ukuthi kukhulunywe ukuthi ibhajethi ukusetshenziswa kwemali imali yangempela iyasebenza kodwa kayila lapho evela khona. Lapho kuvele kube nesipho lwakhona kwakuqala. Ngoba nxa imali lokhu isebenza kodwa kungela i-production lapho evela khona. Izaphela futhi izahlala lokhu iphela. Nxa ilokhu kuphela isenza njani imali, uhlupho luba khona ukuthi kona kuyadala lokhu okuthiwa yi-inflation. Ngoba ungabona imali isifika ningi ukudlula izinto ezithengayo. Bese kuba le-problem sokudala i-inflation. Kufanele kube lento eziningi ezidinga imali. Ngizathi ukuthi nxa kunjalo kuzakwenza ukuthi wonke umuntu aphatheke ekuthuthukiseni ilizwe kodwa isiko okwenzakalayo. Angiyiboni ibhajethi naleyo ikubamba khonokho ikulungisa ngoba abantu bakhangela ukuthi bathole imali bengasebenzanga, ikakhulu uhulumende weZimbabwe. Pho uzavuna njani ungalimanga?
Umnumzana John Mangudi awusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe i-Reserve Bank of Zimbabwe uthi amabhanga ayitholile imali entsha izolo njalo kusukela namuhla bekhangelelwe ukuthi abe eyabela abantu. Uthi uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqeda ukusilela kwemali elizweni.
Ugatsha olubona ngenyamazana zendle luthi luqoqa ukuhlenga inkulungwane zenyamazana ezihlaselwe yindlala esabe Valley Conservancy luzise kwezinye indawo ezigcinelwa inyamazana ezelamadlelo angcono. Inhlanganiso ye-Reuters ibika ukubana iZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority izasusa indlovu yezedlula amakhulu ayisithupha eSave Valley lezinye inyamazana ezitshiyeneyo ezigoqela inyathi, ontundla lezilwane. Uhulumende uthi sokufe indlovu yezedlula amakhulu amabili eWange National Park laseManapos National Park. Ngaphandle kwenyamazana zendle, izifuyo lazo ziqhubeka zisifa ngobunengi. Sixoxele intatheli izindaba engumqoqi wamafilimu umnumzana Zenzele Ndebele, yena oke wethekelela endaweni ezitshiyeneyo zezansi yamaNdebeleni ngeviki edluleyo esuka koBulawayo waze wayafika edamu elikhulu leMabhongane lona eselileminyaka leminyaka ladubuka. UNdebele uthi mubi kakhulu umumo awubonileyo.
Isimo asimanga kuhle kakhulu ngoba ngisuke koBulawayo ngahamba silima wonke kuyo osolusi Machinge, Ntoli, Kambu, Kame, kuze kuyefika khonale Ndolwane, Mbimba, ngaze ngafika khonale sisiye Bambadi eJijune. Akula manzi indawo eziningi ngakhala omfula kwenjawo manzi amnyama sekusuke njengoba machibinyana okuncane inkomo ziyafa iqakile. Abantu bayazama ukufida kodwa abaningi abantu engikhulumela bekhala ngokuthi abalayo imali yokuthi bethenge i-stockfeed ngoba isaka le-stockfeed eliyi-1 liyi-R250 kumbe R200 okuyimali abaningi abantu abangayenelisiyo ukuthi bebelayo. Amadamu amaningi akasela manzi, abantu sebesikhamba nje emfuleni benathe bona bephinda benathise lenkomo. Kukanti kwezinye indawo futhi inyamazana zeganga sezibuye emzini zidinga amanzi okunatha.
Bathini abazali nxa ukhulumisana labo? Bayake bekhulumisane leziphathamandla zikahulumende yini ngodaba lwamanzi ikakhulu idamu leMabhongane eladubuka kutala?
Izakhamizi zethu sezizamile izame ukuthi zikhulumele uhulumende kodwa ke babele kubethengiswa kusaka kumanzimela kwezimo abake babuya khona ngale bathi sebelungisi bazalungisa kodwa ke akulanto eyenzakalayo. Ngakhaya lithi idamu leMabhongane kade kuyindawo idamu elikhulu kakhulu ladubuka ngabo 2005 lakathesi lilokhu lingakalungiswa. Kuyindawo leyana ukuthi ngawe kuthiwa idamu leliya liyasebenza inganceda kakhulu ngoba izakhamizi kade ngikhuluma lazo bezitshela ukuthi abantu babesuka kubogala Ntoli behambisa amanzi inkomo zabo emlageni khona ngale. Lakathesi imlage ikhona khona ngale kodwa ke nxa kungela manzi akuncedi ngoba futhi idamu leliyana belinamakhanali akade hambisa amanzi kachana. So into engiyabona Ndlovu onyathi bezingasiki emizini yabantu ngoba bezinatha kachana khona ngale benicide lele lemizi bekuzinathela inkomo nje zizindlela. So abantu bayafisa ukuthi ngawohulumende uyalilungisa idamu leli ngoba bekulama irrigation abantu bebesila khona, inyamazana bebesila khona. Ukanti nxa idamu leli aligcwele amanzi lenza la ukuthi abantu abagetha imithombo ongathiwa yiwater layer itebu ngesikhiwa ibe phezulu kakhulu ngoba amanzi abe seduze. So into eziningi ezimele ukuthi ngazi ihambelisiswa zeneza. Kodwa ke bathi balekube yingeja ngoba bekhuluma labo o-NP besigaba le-local authority ukuthi kule nyamazana laphana ziyadisilwa kanti imali yakhona iyangaphi nxa ingalungisa idamu.
Uthe ukhuluma labo abantu abafelwa izifuyo, kuyini abakutshele khona? Bakhona yini asebelahlekelwe izifuyo eziningi kakhulu, ombuzi, inkomo, lamadonki ngoba lawo sizwa kuthiwa asesifa?
Uma ngiyihambileyo I think iphose wonke umuzi bekule muntu ofele inkomo ezimbili ezintathu. Ngakhangela ukuthi uhulumende yena uthi isigaba seMatabeleland sesilesouth kakhulu sesilahlekelwe zinkomo ngafika 7,000. So abantu bayalahlekelwa zinkomo bakhala ngokuthi izilizulu lingana bazasuyela zena inkomo zokulimisa. Ngakhangela amakhaya lapha abantu abafuyela inkomo ukuthi bathengise kuphela, bafuyela lokuthi yizo abazisebenzisayo ukuthi belime. So inkomo zibulawa yindlala, ziyabanjelwa edakeni lapha, zihamba umango omude kakhulu zisiyadinga amanzi. Ukwenza ezinye kwesinye isikhathi zibulawe yihithi, istroke, ngoba ziyabe zihamba umango omude zingela manzi. Ezinye nje ziyawa ezintabeni lapha zizama ukudinga ukudla.
Umnumzana Zenzele Ndebele intathela izindaba njalo ungumqoqi wamafilimu, sexoxela ekwabulawayo. Nyamazana kutsho iqembu letanga pasi, ingoma esihle bune kudlala telabo elitsha elilesihloko esithi vakalanga we. Siziphetheke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili kutsho nekulendwendwe ezinde emadolobheni amakhulu agoqela eHarare lakoBulawayo, abantu bethatha imali entsha emabhanga. Kufe abantu abayisithupha emwenezi namuhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade beyigadile inqikilane lelo leroli enkulu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo, Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.